Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kunhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqayisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazihambise ezibhedlela khonaphana elizweni. Nangu phela uParents Siri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uzulu wonke lo ngezindlela ngathi kabala capacity. Angiboni ukutshintsha lutho. Ngibona nje kuyukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonokho njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi bafuna ukubhikisha. Wahle wathi yena no i-corona isiqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama-lockdowns wafaka ama-conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezanu PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga aleli bandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzanu PF okokuqala kufanele sibekwazi ubekuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi kuke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke kwehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamaphoyizeni iningi labo bagula nangana lo Chiwenga size sambona esiya kuwevuka eseChina. Eqinisweni yikuthi uthuthuva loluvelo belukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhla besithi kwabona ngani uShiri ufakelwe iJFU emdlileyo. Kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokuhonona okuthize phakathi kwebandla lakhe. Ngesilungu singathi phecelezi yi-preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje information masinya kwezo ukuthi amahungahunga lawo ahlaqedelane lawo. Kodwa kuyikuthi kukhona futhi okungabe ekufihla phela amajuba kapho nguphapha nje kungela lutho lwethu sileyo kungabe kukhona okukhona nkomo ngoba sikhuluma ngababulali laba uShiri yena lwane sikhuluma ngayo ube ngumbulali engumphangi sikhuluma ngesikliwi esingaphezu kwazo zonke indlela esingazisebenzisa ukuthi simchaze ukuthi ube ngumuntu onjani ngobubi bakhe la ngezenzo zakhe ezimbi.